uhlupho olukhona laphana yikuthi khona mhla ka 17 ngo-12 babedinga abantu abalala ngalolu suku 17-18 khona lapho. Kube kanti kulabantu abahamba befike emhlanganeni njengamasabatha ayesekuhambe kudala ngalezo nsuku ngabalalanga khona lapho. So-ke labana abantu babalwa njani laba bantu abangazenge bebalwe kuthiwa khona balele lapha yini babalalanga lapho. Khona laphana sekuhlupha khona ngoba kwakulama camp meeting, ama-church abaningi, abantu abaningi babegcwele emagangeni bekhempile. Kuyisikhathi sokuthi khona coincidentally sokuhlangane nokuthi khona labo babesiya emhlanganeni yabezinkonzo. Hayi amasabatha kuphela, abanye abathi nje amapostoli abazenge bethole lelo thuba ngaba lokubalwa ngoba nabasebesegangeni laphana kwawubalwa uthiwa khona kusukela mhla ka-18 lapha ubani olele lapha. Kube kanti labana ababesebesegangeni labana kuthi azenge bebalele laphana ngoba babengalalanga khona lapho ngalolu suku. Khona lokhuyana yikho sokuyanika khona amanye ama-eyebrows ukuthi kanti manje i-criteria le yayisetshenziswa lapho ingabe iqondileni kumbe ingabe ingaqondanga.
Nxa kuyikuthi kwahamba ngendlela yona leyo kungatshengisa na ubana kulezombusazwe phakathi ekubalweni la?
Kwakhutheka. Ukubalwa kakula problem, kodwa-ke indlela nesikhathi sangikhona ukwenziwa kwangikhona ngokubona kwami mina kwakhutheka kakhulu. Kwakhutheka sibili ngoba nabanye abantu babelokuvakatha okuthile beye kwezinye iy'ndawo bengazenge belale kulizona lezi ndawo. Abanye bahle baphuma ngama-holiday, abanye bavala izikolo lapho abahle baya ngaphandle kwelizwe before that day. So ngabantu abaphenduka kusasa abaningi bangikhona, abanye babuye namhlanje sebevela kuma-holiday kade bengaphandle kwelizwe, abazenge bebalelwe kuyinqe yiphi indlu. So yona leyani i-criteria leyani yokuthi khona mhlana kazibani banyana lapha kwalala ubani. Hambona laphana umbuzi wona lwana wathi wakhutha into zonke ubana kwabe sokubalwa abantu bona laba abayenzele bekhona khona laphana. So wakhutheka khona lapha. Umbono wami mina sibili, hayi ngingasolu ezombusazwe ngobana sinathi sikhangele kathesi wonalo uhulumeni esilayi wamaphathi amathathu, akula ruling party.